siyakwamukela sibonga njalo ukuthi iventually futhi khulumisana nomlotha ne-IMF ukuthi sithuthu lokudlelwana ne-IMF kumbe lathi sisibona njengendlela kade ibona ngayo amanye amazwe. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi mala i-IMF lapha kuyabe kumele lathi bazivakatshele phela ephalamende sibonisana ikakhulu amalunga aku-budget and finance committee sibonisana ukuthi kungahanjiswa kanjani ukwenzela ukuthi umkhonomi wethu ubuyele lapho wade uvele ukhona lapho nezatinkizelele khonapho ngithi khona lathi thina khona eZimbabwe sekumele ukuthi make sure ukuthi ezompolitiki zethu kayisizo ezidosela abantu ngaphandle kwelizwe ngendlela esenza ngayo ngendlela esiziphatha ngayo phela layo i-political atmosphere belibe levu sisho ukuthi kakumelanga ukuthi kube zibudlawudla ngoba ikhanyayo ukuze kuthune abantu obamele besiphathise kumbe basincedise elizweni becine besisaba bedlalela khatshana ngenxa yokukhuluma kakhulu sikhuluma into ezingaqedakaliyo siyethuselana kumbe sethusela abantu ababebelethe ukuthi sihlale kahle eZimbabwe.
Yes, siyabona ukuthi ke inhlanganiso le ayisozinike eZimbabwe imali, ungathini khonapho?
Xa izaba le-technical relationship well and good lapho kuyasifundisa kuyasenza sibe kwazi ukuthi khona vele kungasenza sibe nobudlelwane le-IMF kuyini, kumele siziphathe ngandlela bani, kumele sisebenze kanjani. Mhlawumbe kwelinye ilanga sizathola lokho kuncane abakuphathisa nxa bephathisa kwamanye amazwe.
Njengoba-ke i-IMF itshengisela ukuthi kuyabe kubuya-ke izisebenzi zayo eZimbabwe njengalokho okunye kade kusenzakala, awuboni ukuthi kulabanye khonapho ababusayo abangathi sokungani sokungenelwa ekubuseni kweZimbabwe khonapho?
Ekubuseni lapha sehlezi vele kulabanye abazakhuluma lokho, abanye bakhulume lokho, kodwa at the end of the day thina sifuna umuntu ozakhuluma okwakhaya. Thina njengohulumende wamanyano sithi sikhona ukuthi siyakhe iZimbabwe, sikhona ukuthi sizishele umkhonomo wethu lapho khona. Bakhona abanye abazakhuluma iy'nkulumo zabo kodwa hayi ayisikho kuseyakhayo khonokho, ngabantu esizathi kubo nje mayuyu, thina sifuna ukuqhubekela phambili.